Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 20 Mphalakazi 2021 ngifrakisethe Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
iquarantine kumele ichazwe ukuthi uzaba khona kulesikhathi na ozaba khona uquarantine center umbena kulesikhathi sizamelela ukuphola kwakho. So mina ikakhulu into engiyibonayo lapho njalo iningi labantu ngibona njalo kulensuku sokulendaba le kunikana izimali. Kungaba njalo ukuthi labo abasebenza begcina indawo lezi ngabayenza umsebenzi wabo ngendlela esiqondileyo, abanye banikwa imali. Omunye umuntu ubanjwe egoli, ubanjwe eborder, wangena ku-quarantine center, wanikwa omunye izimali wabaleka.
Ingcwethi zezempilakahle ziyamsola kakhulu uhulumende ngokwehluleka ukuqinisa iziqondiso azibekayo zokuvimba ukuthelelana lula kwe-COVID-19.
Engakubhuphuzela abantu ukuthi bevaccina and asicho ukuthi laba bangabe sevaccinile abasatholi umkhuhlane. Basangawuthola esingayikuguzela ukuthi uma umuntu esevaccinile ahlale kwazi ukuthi kumele awashe izandla, ahlale nemaski. Abanye uzothi umuntu angeke ngiyevaccina because ye ubani uyagula or kanjani, bazokutshela izitori eziningi.
Ukankasela ukubana uzulu avikeleke ku-COVID-19 uMnumzana Meli Ndlovu osuke eGoli ngebhayisikili ngomgqibelo ekuseni ufike koBulawayo lamhlanje. Abezempilakahle baveza ukubana ukusetshenziswa kwemithi yama-antibiotics ezifuyweni ezidliwa ngabantu enyameni kuyengezelela udubo lokungasebenzi kuhle kwale imithi ngokuya kwesikhathi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ingcwethi zezempilakahle ziyamsola kakhulu uhulumende ngokwehluleka ukuqinisa iziqondiso azibekayo zokuvimba ukuthelelana lula kwe-COVID-19, ikakhulu endaweni ezigcinwa abantu abavela kwamanye amazwe ezama-quarantine centers. Umlondolozi Ndlovu uzethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngemva kokuba amapolisa eziveze ukuba kulabantu abaningi abangena emingceleni yelizwe eBedbridge namapanda leChirundu. Embikweni wamapholisa izolo, isikhulumeli samapholisa uMnumzana Phonyati uthi sebebophe abantu abaphezu kwamakhulu amahlanu 581 ababotshwe ngayona le mpelaviki. Ingcitshi zezempilakahle zithi kakulandlela ezibalulekileyo zokuba abantu bengabaleki kuma-quarantine centers bevela kwamanye amazwe. UMnumzana Max Bindi ongudokotela osebenza ezimele uthi kumele uhulumende aqinise iziqondiso zakhe kuma-quarantine centers.
I-quarantine kumele ichazwe ukuthi uzaba khona kulesikhathi na ozaba khona u-quarantine center umbena kulesikhathi sizamelela ukuphola kwakho. So mina ikakhulu into engiyibonayo lapho njalo iningi labantu ngibona njalo kulensuku sokulendaba le kunikana izimali. Kungaba njalo ukuthi labo abasebenza begcina indawo lezi ngabayenza umsebenzi wabo ngendlela esiqondileyo, abanye banikwa imali. Omunye umuntu ubanjwe egoli, ubanjwe eborder, wangena ku-quarantine center, wanikwa omunye izimali wabaleka.
Ugcizelele esithi udubo lusezimbabwe ukuba uzulu ukhangelela phansi ukubhidliswa okwenziwa yi-COVID-19 esithi kumele abantu babe lolwazi.
Ulwazi ukubona kwamazimbabwe silalo olulutshwana lungaba lulwazi lwama-vaccine ukuthi uhamba njani. Umuntu engabanjwa ele COVID we use usokulo singathi sokukubi njani khonapho ingozi yangkhona isinganani.
Isizalwane seZimbabwe esihlala eBedbridge uMnumzana Petros Piri uthi kumele uhulumende aqinise imithetho yakhe.
Abantu la ababalekayo besuka kumanye amazwe bafuzele bebanjwe bevalelwe ukwenzela ukuthi bengaspredi i-COVID. So sifuna ukuthi uhulumende esincedise lapho ukwenzela lokho ukuthi kungabi.
imizamo yokuthola icele likahulumeni ngalolu daba ehlule ngoba umphathintambo wezempila kahle lomsekeli wakhe bebengatholakali ecingweni. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Phonya athi uvumile ukuba amapholisa sebophe abantu ababaleka kuma-quarantine centers. Ngolwezi uhulumeni weZimbabwe kwazise ukuba abantu abavela kwamanye amazwe kumele bahlolwe i-COVID-19 kusetshenziswa umhlobo we-PCR ohlola i-COVID-19. Uhulumende wathi njalo kumele bahlale kuma-quarantine centers bebhadala imali yabo okwamalanga alitshumi. Izicondzo lezi zeza ngemva kokutholakala komhlobo we-COVID-19 o-Omicron kwele-South Africa lele-Botswana. Eminye imibiko ithi kulabantu abafika phose amashumi amabili 19 bevela kwele-South Africa ababaleka endaweni ye-quarantine e-Beitbridge belomkhuhlane we-COVID-19. Kunje i-COVID-19 ibulele abantu abahlanu ngokutshona ngosuku lwayizulu eZimbabwe. Kwabahlolwe ukuba baligcikwane leli loba hatshi abaphezu kwenkulungwane eyodwa 1123 batholakale belalo. Asebehlatshwa amajekiseni wonke womabili sebeyizigidi eziphezu kwezintathu 3 million ukuthi abahlatshwe ijekiseni lakuqala sebeyizigidi eziphezu kwezine 4 million. Ngimele iStudio 7 seHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Okukhankasela ukubana uZulu avikeleke ku-COVID-19, uMnumzana Mele Ndlovu osuke eGoli echova ibhayisikili ngomgqibelo ekuseni usefikile koBulawayo ngemva kohambo aluchaze ukubana belunzima okwamagama. Kodwa ke bakhona abanye abantu abangakholelwayo ukuthi uhambe wonke lumango ngebhayisikili. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
UMnumzana Mele Ndlovu osebenzela kwele-South Africa odabuke kuhole phansi kumapisi amatobo uthi uthethe lesi sinqumo sokuthova ibhayisikili esuka eGoli esiya koBulawayo ukuze afundise uZulu indlela zokuzivikela ku-COVID-19. UNdlovu uthe usuke eJohannesburg kwele-South Africa ngomgqibelo emadabuka kusa ngehola lesithathu elubhekise koBulawayo.
Engakugqugquzela abantu ukuthi bevaccina and asitsho ukuthi laba abangabe sebevaccinile abasatholi umkhuhlane. Basangawuthola esingayigqugquzela ukuthi uma umuntu esevaccinile ahlale kwazi ukuthi kumele awashe izandla, ahlale nemaski. Abanye uzothi umuntu angeke ngiye vaccina because ye ubani uyagula or kanjani. Bazokutshela izitori eziningi-ningi. Ngoba ngikhumbula abanye sithi uma ungavaccina le injection akusazali, bakhuluma into eziningi-ningi ezishiyeneyo kodwa okungayisiyikho.
Udadewabo uThobekile Nathi uthi njengemuli bayaziqhenya ngokwenziwe ngumeli.
Lo muntu ulesifiso esikhulu, le into iqale esamncane ebethanda ukugijigijima ngamabhayisikili, but isifiso sakhe esikhulu kakhulu alaso manje emqondweni wakhe ukuthi ayethowa eFrance, uzimisele ukuyathowa khona eFrance ngoba le into I think isisegazini yakhe, ngoba lo mntana akhe omncane ongumfana sekamfundisile le bhayisikili. Ithi Butmele, into oyenzileyo I'm so proud of you mntakababa, ungani ungami khona lapho, uqhubeke uye phambili, uqhubeke ngalo umfutho obelawo, usibonisile usikhulisile efamilini. You are so proud of you mntakababa, halala.
UMnumzana Molvin Dube esakhamuzi eGwanda uthi kwenziwe ngumeli kuyisimanga.
Kuyisenzo esenze sabona njengabahlali beGwanda ukuthi this guy enhlizweni yakhe ule nation, ule Zimbabwe enhlizweni yakhe ulokukhathazeka ngempilo zabantu, ukuthi nxa abantu abaningi bangaba lenhliziyo efana leyakhe iZimbabwe ingaba lokuthula. Sesikhangelele umkhuhlane lo we-COVID-19.
Abanye ebulenjini baveze ungakholwa ukuthi ngempela umeli ufeze lolu hambo ngelamota emthweleyo, kodwa yena ufunga ukuthi kazange wehlukana lebhayisikili lakhe.
Isipidi engike ngasirecognize ngasishuta ifoni bengigijima ngo 40 kilometers per hour kwezindawo ibifika ku 48 kilometers per hour
lanxa umele bejonge ukufika kobulawa izolo ntambama uphanganiswe umgwaqo omubi lapho engena eZimbabwe.
Ngisuke ngasengishayisa amaphotholo mangiphuma lapha eBedbridge. Ngisuke ngasengena emgodini kule mgodi lapha uma usanda kuphuma eBedbridge. Chama iphotholo ngasengigijima eceleni kwestarada bekule truck enya disiza. Then amathaya asesiba nama bums SID. Then isikhathi esiningi isiqede ngisemathozi lapha ngoba benzama ukuthi ngilungise amathaya ade nginawo ngoba bendespewuli sethaya eliyi-1.
UNdlovu ugcizelelo wathi lolu hambo belunzima njalo kuye wethuka lapho ehlangana lenyoka. Ngaphandle kwalokhu uthi bekusina izulu njalo uthove ibhasikili lakhe lasebusuku. Bedlula inkulungwane ezimbili 2360 abaphethwe ngumkhuhlane we-COVID-19 esabelweni sezansi emandebeleni kude abafika phose inkulungwane ezingamakhulu amabili 166,299 sebahlatshwa iJackson esibili ye-COVID-19 vaccine. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
So ezizimeleyo labamabandla ezombusazwe aphikisayo eZimbabwe bathi kumele kuqonqoselwe ukulandelwa komthetho lokubuyiselwa kwamasotsha enkambeni ukuze ilizwe lenelise ukuqhuba ukhetho olukhululekileyo. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuphuma emhlanganweni oqokwe ngabenhlanganiso eZimbabwe Democracy Institute ZDI abathi kababoni ukhetho luka-2023 luqhutshwa ngokukhululekileyo xa isimo esiselizweni singaqhubeka singale ndlela. Umnumzana Bekezela Gumbo, isiphathamandla se-ZDI, uthi kakula ngenye indlela ele Zimbabwe elingaphumelela ngayo ukuba lokhetho olubalulekileyo xa abebutho beyekelwa bengenela kwezombusazwe kwelizweni.
Ngoba ungakhala konke from kusukisela ku-19 before 1980 kuzofika namhla, ama-elections wonke asayenziwe abebutho ibakade besiba lesandla kakhulu ikakhulu ekuncediseni inkokheli abazwisisana lazo eziyabe zikuzana ukhefu. Ungakhayela kusukisela kugugu rawundi khonaphana uzabona ukuthi kwakuyikubulawa kwamasapota e-opposition okwakuyizaphu ngaleso sikhathi imilitari yayisetshenziswa.
Qhubeke esithi kunhlolisiso yabo asebenzile ukungalandelwa kumthetho elizweni kubangela ukuba uZulu kungenelisi ukuzikhethela inkokheli ayifunayo.
Abebutho bale ngxenye esile nkulu yibo vele abamile endleleni yokuthi kube lelunye utshintsho olwenzakalayo eZimbabwe. Abebutho ma bengavumelani lalo utshintsho lwangkhona alwenzeki, alwenzeki njalo banika abantu amadula abantu alomqando ngenxa yokuthi ma belanda ama-elections amadula alomqando ngenxa yokuthi vina bezani ngokwabo abakho safe. Labe opposition abakho safe ngenxa ye-role yonalesi ikhulumayo yamabutho.
Esinjalo isiphathamandla salihlanganiso unkosikazi Patience Sibanda uthi kumele kube le ndlela zokuba uZulu akhethe inkokheli ayifunayo engancindezelwa ngabebutho.
Ma sikhangele amasosha yebo kumele ebe khona enkethweni kodwa ma sokusuka sokungathi wena sebezigqumekisa especially ma sikhangele kunhlangothi zombusazwe kusika kube buhlungu kithi ukuthi ikhathi umsebenzi wabo suyikwenzani.
Ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Thembisani Ntunga kwa uthi udubo lokungenela kwabebutho kuleli aluqali namhlanje esithi lokhu kwaqala ngo-1980 ngokungenela kwabezandla kukhetho.
Kwathi kuthathwa ukuzibuse ngo-1980 kwakuvele kuyindlela eyayihanjiswa ngamasotsha amagerilla sonke siyakwazi. Kodwa-ke into esifunakala kathesi kuguqula singathi umcabango kumbeni singathi ngama-constitutional amendments. Mina into engihluphayo ngamafitshane yikuthi ku-constitution yethu ngingazi kakuhle kukhanya kunika umngameli welizwe amandla okuthi amabutho ayelapho acabangela ukuthi angaya khona esingathi deployment ukubona kwami yizo ezinye inkinga lezo esilazo
kodwa ikhuluma emhlanganeni munye isikhulumeli sezanu PF umnumzana Fatsa Mgwadi uthe ibandla lakhe lithandwa ngabantu ngakho ke kabalani lokuba ungenele abebutho kwezombusazweni umongameli Emmerson Mnangagwa utshele umhlangano owepolitbureau ngeviki edluleyo ukuthi iZimbabwe isilako konke okumele kulandele ukuba kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo phansi kweziqondo zenhlanganiso yomanyano wamazwe angezansi le-Afrika eSadak. Uqhubeke ethi labo abathi umthetho ophathelene lokhetho kumele uguqulwe kabaphumi egcekeni ukuthi yikuphi sibisibili okumele kuguqulwe. Okulandelwa ngabamabandla aphikisayo lenhlanganiso ezizimeleyo abathi uyakwazi umnangagwa okumele kwenziwe ukuthi eZimbabwe kuqhutshwe ukhetho olungela kuqilibezela njalo kungela kuncindezela lokwethuselwa kwabantu ngabebutho abethiswa umlando ngabaningi wokusekela iZANU PF ekukhankaseni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Live talk lamhlanje sikhangela umsebenzi wokumelana lobhubhane lwe-COVID-19 ngesikhathi sokuqhamuka komkhakha omutsha we-Omicron. Abezempilakahle baveza kubana ukusetshenziswa kwemithi yama-antibiotics ezifuyweni ezidliwa ngabantu enyameni kuyengezelela udubo lokungasebenzi kuhle kwale imithi ngokuya kwesikhathi hatshi enyamazanini kuphela kodwa lasebantwini. Intathele zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphuma emhlanganweni obusenzelwa ehoteleni yeMiklis eHarare oqoqwe ngokusebenzelana labenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eye-World Health Organization wokuhlaziya udubo osolulethwa yikungasebenzi kahle kwemithi yama-antibiotics ebantwini enyamazaneni ezidliwa ngabantu kuzilimo langobudlelwano obukhona kwezemvelo ukuba iphazamiseka kangakanani ngale mithi. Enye yalezi ngcwethi ehlangothini lwezifuyo eZimbabwe uDr. Pius Makaya uthi uqakathekile ukuba uzulu ofuyayo enqabele ukungena kwalamaphilisi ama-antibiotics ekudleni kwethu okufana labonyama ngoba kugcina sekuphazamisa imizimba yabantu abadla lokho kudla.
The Swedish government banned the use of antibiotics as prophylactic use and use of antibiotics as growth promoters. We should do the same here in Zimbabwe. As the department, we are encouraging the use of vaccines, the manufacture of vaccines and use instead of using antibiotics in food animals. So that is our strategy, that instead of using antibiotics in food animals, we encourage the manufacture of more vaccines and the use of vaccines.
Uhulumende waseSweden sewamisa ukusetshenziswa kwale mithi. Kumele senze okufanayo lapha eZimbabwe. Njengohlangothi thina sikhuthaza ukusetshenziswa kwemithi evikela imikhuhlane yama-vaccines, ukulungisa kwayo kanye lokusetshenziswa kwayo leyo mithi endaweni yokusebenzisa ama-antibiotics.
Udokotela Mandela Ncube ngomunye wabodokotela asebekusigaba sokuba baphutshe izifundo zabo esikolo lapho kufundelwa khona umsebenzi wokwelapha e-University of Zimbabwe ulandisa kabanzi ngokwenzakalayo kule mithi.
Into ezakalayo ukuthi ama-antibiotics adesign ukuthi alaphe imikhuhlane ebangelwa yizibungwana okuthiwa ngama-bacteria, that's why ngama-antibiotics. Alokuthi nxa angadliwa futhi zimgugu ayazikhulisa zibe nkulu kumbeni ezinye izinyamazana. So ukuze usebenzise ama-antibiotic right kudingakala ukuthi ubone abantu abalocwepheshe phezu kokugula kwenkukhu kana nyamazana, ama-vet. So nxa ungasabonanga ama-vet iyakwanisa ukuthola i-prescription engayisiyo. So i-prescription lana ungayithola engayisiyo uyakulapha umkhuhlane ungayisiyo. Inkukhu lana lobe ngayenza ngani ipholile iba le-resistance. So inkukhu lezana kulesikhathi ezabe zibhaliwe ukuthi kumele zidliwe ngemva kwesikhathi esingaka. Bhale isikhathi esiningi abantu abakulaleli.
Umnumzana Kenneth Moyo isakhamuzi saseHarare uthi kuyamethusa lokho okukhulunywa zingcwethi zezempilakahle phezu kwemithi yama-antibiotics.
Mina bengazi ukuthi ama-antibiotics agcina engasela msebenzi uma uwasebenzise kokuphela. Agcina imikhuhlane igcina isile lokho abathi i-drug resistance. So ngibona ngani u-Minister of Health ilo mlando wokufundisa abantu ukuthi babeyazi le nto ukuthi mabe lokho besebenzisa lawo ama antibiotics bagcina bewaste nje isikhathi le mali yabo ngoba agcina engasasebenzi engasakwazi ukwelapha lowo mkhuhlane abacabanga ukuthi bayawelapha.
Umsekeli kamphathi ntambo wezempilakahle uDokotela John Mangwiro uthi kungumthwalo womuntu wonke ukuphatheka kunhlelo zokulwisana lalolu dubo.
And that includes using medicines rationally, maintaining optimal hand hygiene. We all know that besides fomites and all that, our hands can spread a lot of disease around. Avoiding procuring medicines from the informal market, I repeat again, and ensuring that our environment is hygiene and free from disease-causing agents such as garbage and waste.
Loku kugoqela ukusetshenziswa kwemithi ngendlela eyiyo, ukuhlala izandla zethu zihlanzekile isikhathi sonke. Siyazi ukuba izandla zethu zilakho ukusabalalisa imikhuhlane etshiyeneyo. Kumele sitshiyene lo mkhuba wokuthenga imithi endaweni ezingayisizo. Sibona ukuthi indawo lapho esihlezi khona zihlanzekile kungazindawo ezingasiqalela imikhuhlane etshiyeneyo.
Ingcwethi zezempilakahle lokulungiswa kwemithi yokwelapha zithi okubangela ukungasasebenzi kwama-antibiotics yikusetshenziswa kwawo ngendlela engayisiyo kumbe ngendlela edlulise amalawulo. Zithi njalo amazwe omhlaba agoqela eleZimbabwe asebhekane lenkalakatha yenkinga kwezokungasebenzi kuhle kwemithi yama-antibiotics angaba ngamaphilisi kumbe anathwayo. Sebekhankasela ukuthi kusetshenziswe indlela yokuhlatshwa amajekiseni avikela imikhuhlane eyama-vaccines. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Kwezemidlalo, iqembu leManika Diamonds likhuphuke lahlala phezu kwengalani yemiklomelo ngemva kokunqoba eleHighlanders nge-1 kanya kuliviki yesithathu eyemidlalo yeCastle Lager Premier Soccer League. Intetheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leManika Diamonds lihlezi phezu kwengalani lemiklomelo eyithoba nomunye ngemva kokunqoba kuyo yonke imidlalo emithathu eseliyidlale kule season. Umqeqeshi walo uJohannes Numa utshele intatheli zindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo ukuba uyajabula kakhulu ngendlela iqembu lakhe liqhuba ngayo.
Ngemva kokuba sike sama kaninginengi, impumela leyi inhle kakhulu ngoba senelise ukunqoba sidlala singekhaya. Yingqubela phambili njalo kutshengisela ukuba sidonsa ngamandla. Kunjalo vele emdlalweni wenguqu osekumele sikwenze ukuba sidlale ngokuzimisela kuyo yonke imidlalo esibhekanelayo.
Impumelelo yomdlalo weqembu leManyika Diamonds lele Highlanders ichiya abalandeli beqembu leBhosso sebekhonona kakhulu emakhasini achiyeneyo ebulenjini njengoba lilomklomelo owodwa kumidlalo emithathu njalo lingazange lihlohle selokhu kuqale imidlalo yeligi. Endaweni yesibili engalaneni yemiklomelo kuleqembu leNkezi Platinum lona elilemiklomelo eyisikhombisa njalo elingadlalanga kulimpela viki ngoba walo umdlalo ongazange udluliselwe phambili kumpela sonto ezimbili ezedluleyo lapho elichaye khona ele Herentals nge-3 kanya. Iqembu leFC Platinum lihlezi endaweni yesithathu lemiklomelo eyisithupha njalo alidlalanga kulimpela viki edluleyo ngoba umdlalo walo leqembu leBulawayo Chiefs udluliselwe phambili ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Endaweni yesine kuleqembu leDynamos lalo elilemiklomelo eyisithupha njalo elinqobe leCranbourne Bullets nge-1 kanyangesonto. Umqeqeshi weqembu leDynamos uThondira Indiraya uthi besekubaphuzeli ukuba bedlale ukuze belungisise amaphutha abawenze emdlalweni weviki lesibili lapho abanqotshwe khona liqembu leTriangle.
You know, at Dynamos, when you lose games,
uyazi kuqembu leDynamos nxa sithe sadliwa siyabe sifuna ukuba siphange sidlale ukuze sikhohlwe ngempumela edluleyo. Okwenzakele yikuba sihlale amaviki amabili silokhu sihlekwa ngabantu ngoba sanqutshwa liqembu leTriangle. Kuyangithokozisa ukuba abadlali bami benelise ukuba batshengise ukuba ngamadoda sibili banqoba loba umdlalo ubengekho lula.
Emsileni wengalane kuleqembu leBulawayo City lona elithole umklomelo walo wakuqala ngomgqibelo ngemva kokuba ngutshikile obhanqa 3-3 lele wawa. Amanye amaqemba lomklomelo wodwa ngabalisa ele-10x lona ehlezi endaweni yesibili nxa usuka emsileni kodwa eselidlale kabili kuphela njengoba umdlalo walo lele Chicken Inn udluliselwe phambili. Ele-Highlanders elisendaweni yesithathu nxa usuka emsileni, ele-Cranbourne Bullets elisendaweni yesine nxa usuka emsileni kanye lele-Yada elihlezi endaweni yeshumi lane. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanje.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Ngehlukane zihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Ingcithi zezempilakahle ziyamsola kakhulu uhulumende ngokwehluleka ukuqinisa iziqondiso azibekayo zokuvimba ukuthelelwana lula kwi-COVID-19. Wokankasela ukubana uzulu avikeleke ku-COVID-19 umnumzana Meli Ndlovu. Ochove ibhayisikili lakhe esuka eGoli ngomgqibelo ekuseni. Ufike kubulawayo lamhlanje. Abezempilakahle baveza ukubana kusetshenziswa kwemithi yama-antibiotics ezifiyweni ezidliwa ngabantu enyameni kuyengezelela udubo lokungasebenzi kuhle kwale imithi ngokuya kwesikhathi. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngu-Praxedes Jeremiah ngisithi asidibaneni ngo-6 kusasa ekuseni. Kodwa ke abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau murimi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.